Namhlanje lilanga lokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Njalo sixoxa lo Councillor Agnes Musaka webandla le TCCC yena osanda ukufungiswa ukuthi aqalise umsebenzi wobulawayo. Ungene kuli council ngehlandla labesifazana elaziwa ngokuthi proportional representation. Engenye imizamo yokuthuthukisa abesifazana ukuthi babe lamathuba afanayo labesilisa.
Akuhle sibili ngiyakwamukela ngokuthi ngiqalise umsebenzi zabantu kucommunity.
Kubuyini okubona kukhathaza kakhulu edolobheni lakoBulawayo, ikakhulu nxa sikhangela kwabesifazana labantwana?
Ngabe kukhathaza kakhulu nxa sikhangele okungaphathisa, ngoba kulabomama labogogo labanye nje abantwana abangela msebenzi, abanye abaphila ngokuzithengisela. Njengokhansela osekhulele endaweni yona le ekubona layo ukuthi hayi, ngabe abantu bona labana bayanikwa indawo enhle ekhululekileyo ukuthi labo bezame ukuzithengisela kude kungela kuphanjaniswa? Ngoba seke sibone abantu abaningi edorobheni lapho koBulawayo begidigidima begidiniswa. So nxa ungukhansela lesiyana kumele laso andise kwabakhulu ukubana lokho akumelanga kwenziwe edorobheni lakoBulawayo. Kodwa okukhangeleleyo ukuthi idorobho lihlanzeke, kodwa labo abathengisayo babanike indawo elungileyo yokuthi labo bathengise besikhululekile.
Wangena nini kwezombusazwe kumbe ekusebenzeleni umphakathi, lokuthi vele ungubani?
Mina ngingu-Agnes Musaka, ekhaya kithi lapho enzalwa khona, indabuka khona kuseBhinga. Ngafunda khona ngale i-primary from u-grade 1 kusafika u-grade 7. Ngafunda eSaba, esigabeni sakithi eSaba primary. Then ngayafunda i-secondary yami u-form 1 up to form 2 eSiyansundu. Ngase ngibuya lapha koBulawayo ngo-2001 ngazohlala ngapha koBulawayo sengithiye isikolo ngenxa yemali zonalezo ezaswelakala. But ngafika ngahlala ngasebenza lapha koBulawayo from 2001 ngisiyafika kulesi sikhathi. U-Agnes Musaka ungene ezombusazwe ngo-1999 ngakhala ngingu-secretary we-youth. Ngase ngiba ngu-chairperson, ngasuka khonaphana ngaqoisane-vice-chairperson kuprovinsi. Ngilokhu ngisiya akuze kuyefika kulesi sikhathi. I-TCCC engikiyo sikuThabang, ngoba sanjeniswa nguThabang. So kade singakwazi khonapho, but sikuThabang njengoba kade sithabang nguye onguye u-general secretary. U-Agnes ongiyese ngukhansila lakhethi usebenze kakhulu ku-community, esebenza labantu abaku-community koBulawayo. Ngathi iBulawayo yonke jikelele ngisebenza under kweyinye i-organization, sisenza ama-donations, sisebenza nabantu. Abantu bahle babangazi ngemisebenzi yami emithi akade ngiyenza lapha koBulawayo.
Ungabatshela labasekhaya khona le Bhinga ukuthi ye usungukhansila lapha koBulawayo, omakhelwane ade bengakwazi ngolimi lwabo?
Bakulindiswe kuphinga kumlivizi yehamba ukuthi bakathathisaka yeri ukuthi bonse bakulindiswe. Ndakazi wathi kwaphande iyabukhansela okunokuBulawayo kebeleka under i-ward 5 kuli bonse bathathisi kumlivizi kulindiswe bonse nabayakathi ngizibe ndimuzibise kuli kuyasona ukuthi Agnes Musaka waba bakhansela okunokuBulawayo wakazi wathi kwakathathu mu-5 Machi. So wakathazika kubeleka ukukhansela okunokuBulawayo ngathi ndimuzibise ndalumba kuli bonse bali kushiyelela kuli kuyenino ukuthi bazise ukuthi no Agnes wakabakhansela.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Agnes Musaka ofungiswe kuyonale iviki ukuthi asungule umsebenzi woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.